sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Alifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 13 Ntulikazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 ovela isigabeni seManicaland izolo. Idale elimqoka elibandla lezanu PF lihlaziya ukuba umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uyasekela na umbhikijo okhangelelwe ukwenziwa elizweni kusasa. Lokhu bethunjwa abantu abacathengelwa ukuthi baqoqa umbhikijo wakusasa, abanye abaziwa ukuthi basiwe ngapi.
Ngeqiniso abanye bazangena izibindi zabantu azifanani, abanye bazahlehla nyovane, abanye bazakhulumela ezindlini, kodwa usala ukuthi umbiko usufila abamsebenzwile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 ovela isigabeni seManicaland izolo. Inani lasebeligcikwane le-coronavirus elizweni seliphose lafika inkulungwane ezintathu, 2,879, labulala abangamachumi amane lanye, 41. Lokhu kwenzakala amankampani amanengi elizweni esevaliwe ngemva kokuba izisebenzi zitholakale zilegcikwane le-coronavirus. Umsakazo we-ZBC lawo ngomunye wamankampani ahlaselwe ilolu dubo. Idale elimqoka elemandla lezanu PF izolo lihlaziye udaba lokuthi umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uyasekela na umbhikijo okhangelelwe ukwenziwa elizweni kusasa. Osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Patrick Chinamasa utshele intatheli zindaba izolo ngemva komhlangano wedaleleli ukuthi kwethulwe ubufakazi obugoqela amagwaliba abhalwe ukuthi uChiwenga usekela umbhikitsho wakusasa. UChinamasa uthi leli dale liveze ukuba ilunga lePolitbureau umnumzana Claveria Chizema ngomunye wabakade bedinda amagwaliba la. Kodwa uChinamasa uthi Mnangagwa uzihlekele wathi yena loChiwenga bavela kude okokuthi akula okuzabaxabanisa. UChinamasa uphinde wakhuluma ngokuphiwa inhlonipho yeqhawe ephiwe umnumzana Parents Shiri obhubhe ngolwesibili. Ubulewe itshefu, kodwa uChinamasa uthe akukaziwa ukuthi kuyini okumthetheyo. MTC Alliance lithi amalunga alo aqhubeka elokhu ethunjwa ezindlini zawo ngabantu abangaziwayo. Unkosazana Othilias Banda ubikwa ethunjwe izolo emzini wakhe elokitshini lesizinda. Kazakali ukuthi usiwe ngapi. Umgcinisihlalo kaWard 21 oyibandlale MTC Alliance uNyasha Musundire ubikwa ethunjwe izolo emadabuka kusa emzini wakhe esizinda, wasiwa egangeni lephumula lapho afike wachaywa kabuhlungu wayephoselwa enkulumane. EHarare isiphathamandla sebandlaleli umnumzana Oliver Kwatiringa ubaleke esizwa ukuthi uyadingakala. Kwasala kungena abantu abangaziwayo emzini wakhe bathumba umkakhe ongaziwayo ukuthi usiwe ngapi. Kunjalo nje umnumzana Josephat Mzacangulube olwela ilungelo loluntu ubikwa esithi abantu abangaziwayo bangena emzini wakhe obulawayo bantshontsha imali, utshwala namanye amaphepha akhe. Umnumzana Ngulube ubikwa engomunye owaba amamask alotshwe ukuthi ibandla lezanu PF kumele lisuke embusweni. Omunye njalo ebikwa elama mask la umnumzana Mthulisi Hanana wenhlanganiso yedumiso Dabengwa Foundation uthi amapholisa angene ngodlakela emzini wakhe emdinga ngolwesibili. Umphathintambo kahulumende ubona kwenzakala ekhaya umnumzana Kazembe Kazembe izolo uthe ukutshengisela ukufuna kwenziwa kusasa kukho emthethweni ngoba abantu bafuna ukugenqula uhulumende. Amapholisa agcizelele amazwi yakhe emhlanganweni ofanayo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Engubonayo mina lenguzwayo ekuhambeni kwami lapha yikuthi abantu sebezwile ngale into, bezwile kunjalo libanga lokuqala lelo. Lanxa bangaze besabe bangangena emgwaqweni ngenxa yokwethuselwa landlani, kodwa ilizwi selihambile lihamba lokuthi kadena u31 lo bayathengisela phezu kwani. Ngibona ngathi kukhona lokho lakho nje, lanxa abantu beyangenanga emgwaqweni beyisabile, kodwa abantu sebesazi ukuthi injongo yokutshengisela ibiwilisana lenkohlakalo lokungaziphathi kwalaba baphethe izitsha zikahulumende lakho konke okuhambelana lakho khona lokhu. Ye, ngileqiniso abanye bazangena izibindi zabantu azifanani, abanye bazahlehla nyovane, abanye bazakhulumela ezindlini, kodwa usala ukuthi umbiko usufile abantu sebezwile ukuthi bekumele kwenziweni.
Sibonile iziphathamandla zikahulumende kanye lamapholisa emhlanganweni etshiyeneyo besithi akumelanga abantu betshengisele ngoba kuza kuba lodlakela. Ubona ingani lokho kungenza ukuthi abantu besabe yini kumbe
iziphathamandla zikahulumende ngokusebenza kwabo baqondile ukuthi batho njalo balise abantu ukuthi batshengisele, ngoba kanti vele kutshengiselwa kuqondwe kubo ukuthi kabenzi kuhle, kabaphathe kuhle izinto. Njengabo bonke uhulumende abaningi emhlabeni lapha, kabafuni ukuthi laba abantu ababaholayo babatshele ukuthi liphambanisa la. Ngakho-ke abantu bayazenzela ngoba ibabezwa ubuhlungu. Bona abakhuluma njalo abanye bakhona kabezwa buhlungu, abaluboni udubo olubonwa ngabantu. Abantu-ke kumele-ke bamtshengisele nalowo hulumende wethusela abantu ukuthi isikhathi sesenele, sebediniwe kabasafuni, ngoba kulanto eze emntwini ehlezi. Ukuvimba kwamapholisa lokhu kakutsho lutho, kanti ngesikhathi sempi vele wahamba empini iphethe ipasipoti ngubani. Nxa abantu befuna into yabo konke lokho okwenzakalayo ungazozame ukuvimba mbe wenzeni. Abantu bazafuhla laba abazafuhla khona la, nxa bengaba balutshwane ngenxa yokuthiselwa, kodwa bazakwenza khonoku kwezinye iindawo. Lokho mbozeme leqiniso lakho. Ngakho njalo la kukutshengisela endaweni zabo kuqondile, kula nto embi ngalokho. Kanti angithi babe bengomakhelwana betshelana besazisana lokuthiwa ngesilungu i-conscientization emhlabeni. Kuzenda komuntu ungazake ufakele umngcele.
Lo ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 eseGwanda. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ilunga lebandla le-MDC Alliance umnumzana Mazwi Ndlovu obikwa ebulewe ngabasekeli bebandla lezanu PF ngempelaviki ungcwatshiwe kibo izolo esigabeni seGwambe ePlumtree. UNdlovu ubikwa watshaywa kabuhlungu ngamalunga ebandla lezanu PF encedisana lamapholisa esigaba ngemva kokukhonona ngokuthi kungani ukudla kukahulumende kuphiwa abasekeli bezanu PF kuphela. Utshaywe ngolwesihlanu wasethwalelwa esibhedlela seUnited Bulawayo Hospitals lapho abhubhele khona ngesonto. Isiphathamandla seMDC Alliance unkosazana Precious Ndlovu obekhona emngcwabeni lo izolo utshele untungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi okubadanisayo ukuthi sokubotshwe umuntu oyedwa kuphela phezu kwesehlakalo lesi lanxa abanye abasolwa besaziwa.
kubuhlungu kakhulu ekuboneni umntana wakhe oleminyaka emine 4 years elandisa ukuthi la abantu bamchaye njani ngoba bamchaye phambi komntana wakhe ebabukile. Sisebenzile sibili simbekile kodwa umphakathi ulembuzo babankomo ukuthi abantu bonke abaqanjiweyo ababaziwa abayiba babesethusela onjengobhebhe u-district chair we-ZANU PF onguye asukuma phakathi komhlangano olo-councilor phakathi umhlangano ebatshela ukuthi bazacatsha izanu yacatshisa izanu yabulala onguye njalo kukhanya wabiza lujaha uthubhoyo ovela kwesinye isigaba ngenhloso yokuzobulala uMazi balokhu abekhona phandle okuze kwayenza ukuthi intsha ithathe yona inyathelo lokulanda ubhebhe emzini wakhe behamba namapholisa ukuthi abotshwe ngeshwa nje utholakale esebalekile kodwa esithemba ukuthi ngendlela okukhulunyiswane ngakhona namapholisa azasebenza umsebenzi wayo ngendlela umphakathi obakhangelele ngayo.
Akuzange kube lodlakela yini emngcwabeni?
Okodlame babankomo, thina njenge MDC Alliance, iParty of Excellence, asikholelwa entweni zodlame. Sikholelwa ekuthenini abomthe ingalo yomthetho kumele idlale indima yayo. Loba nje abazali, intsha, abangane, lesigaba nje bebebuhlungu befuthelene. Okwenza ukuthi kwangakhulunyiswana kahle lamapholisa ngoba kade khanya engathi wona asadlala phansi indaba ethi kuzachwayisiswa. Abantu bathi kuchwayisisa njani umuntu simazi kahambe esitokisini liyechayisisa ekhona ngapho ngoba siyamazi ukuthi nguzibani lozibani. Bayenza ukuthi intsha yakhokhela amapholisa ekulandeni ubaba ubhebhe emzini wakhe loloba nje simthole engasekho esebalekile ngoba kukhanya kulabanye ade sebemfonele ngapho ekhaya ukuthi kulabantu abamlandayo ngapho wabaleka.
UNkosazana Precious Ndlovu isiphathamandla sebandla le MDC Alliance esigabeni seMathepeleland South ubexoxa ecingweni le studio 7 esegwambe. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukutshengisela uqoqwa kusasa kusoze kuphumelele ngoba kuzaba yize njengoba amapholisa lamasotsha aza kwenqabela. Iphephandaba lobulembu be-intanethi le-newzimbabwe.com lithi ukusilela kwabodokotela labongi kubangele ukuthi omama abakhulelweyo abayisikhombisa baswele abantwana babo ngelanga linye esibhedlela seHarare. Kesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Sanibonani balaleli nabasakazi be-Studio 7, igama lami ngu-Ed, ngikhona lapha e-South Africa. Bengithi nje ngemphawule lapha bakithi kukhona udaba engasalutholi kahle. Ngumlaleli omkhulu kakhulu we-Studio 7. Every day ekuseni ngiyalalela mpela kakhulu la ntambama. Okungixaka kakhulu nangu bakithi ukuthi abantu bonke ababanjwa lo mkhuhlane every day uzozwa kuthiwa ngababevela e-South Africa. Hayi, sokuthanda ukungisolisa kakhulu ukuthi kanti wonke umuntu nje osene corona ubuya eSouth Africa, is it true or else lapha abafika begcine khona yilapha abatholela khona sebetholwa leyo corona khona lapho? Angiliboni iqiniso lakhona khona lapho. Ngingasho ukuthi njini kodwa ke hayi sokungathi sokuthanda ukuba too much wonke umuntu obanjayo from South Africa. Kanti ama quarantine centers lawo ayemukela abantu abangena nini kuwo bekuya from South Africa kuze kube lamanje ngoba sazuthi iport ivaliwe. Angazi njalo, mhlambe ngiyalahleka, kukhona ndlela thile okwenziwa ngayo maybe engakaze ngiyithole. Ngiyabonga kakhulu.
Ngiyabingelela ku-Studio 7 uMasabezulu, ngimisa abasakazi bethu baku-Studio 7 abasebenzele umsebenzi. Ngiyathanda nje ukuthi ngingazishigama kodwa ngiyengiphawule lami mayelana nomkhuhlane we-corona kangendlela esiwuphatha ngayo thina eZimbabwe. Abantu kungakhanyakala ukuthi ingani eZimbabwe bayadeliva abantu umkhuhlane we-corona njani kayikho kayi ukuthi egumeni upapa nomama bangabe ngani nabantu abangana baphelela ngisho emakhanda bethu ngihambile ebhaba amathuthwabe bese bekhuluma izinto ezingaqedakaliyo bekhuluma izinto ezi-serious bedlala abatwana nhla sebekhuluma into eserious abatwana ababathenga ngokumkhuhlane ezathi uzela khathana obhamchinguli babiza amavetu ahlalisa phansi athi mkhuhlane lo uvela kunkulunkulu sibili ukhawulisa amakhiwa mazila afakele izimpapa amahlanhle pho nanku-ke namhla sobhuqa thina sezimbabwe yiliphi-ke thina leli lizwe esalifakela amasanshi ikhorona nje ukuthi ihlaselathi yikho-ke kanenxa uhulumeni sizama ukuthi uyayiphophisa isiqinisokozo ukuthi ikhorona iyabulala maselokuthatha lula ngoba yathi vele kumele ukuthi atshele abantu ngokusika sekhorona le yena wakwenza ihlekisa idlala ngakho into eyimbusayangayo namhla sengikhona sizama ukuthi abe siseriyasi sokumehlula emaphonabo
salibonani balaleli bonke bestudio 7 mina engikhulumayo ngugogo maitiro wemathisouth umama wemathisouth ngithanda ukuyazisa abantu bebandla elicolekile MDCT ekhokhelwa ngumama uDr T Coupe ukuthi lokhu esikuzwayo ayisikho umonzora kakhontesti umonzora kafanele ngikhontesta bandla ngicela ukulitshela lonke lithi lina kumbe lindizimisele ukuthi umonzora ngakhokhela ibandla thina silo president wethu umama Coupe uvice Obed Kutu okuningi asikudingi ngoba thina silo somlomo wethu umfana wethu omncane okhaliphileyo okhaliphile njengebizo lakhe uKhaliphani Phugeni nguyozasazisa konke lokho esokusesukuzwa hhayi thina njengebandla sithi bantu be-MDCT lizimisele eqinisweni nxa lo ofuna isikhundla ukwaduha oduhayo vele siyakwazi i-constitution ethi ithi kabuyele phansi ithemu yakhe nxa iphela umonzora uyehla nje uyaphansi thina siyakwazi ukuthi wethu upresident umbani singadlali ngesikhathi bazali lingadlala ngesikhathi lizabona ukuthi selilahle ibandla leli umonzora nxa ifuna isikhundla uzasifuna ngemva ko-2023 lapho ekhozazuza khona ukungena akhonteste ngoba uqalo waduha wa-MDC allies uyehlulekile ukuthola isikhundla
angibingelele kwi-studio 7 nijani basakazi bama kwahle okunye kuyadanisa okunye kuthelela ulaka okunye kuthelela inzondo umuntu omdala omdala ongangomalakhe inkomo umuzwe ekhuluma kanje ngomuntu efile ebulewe ngabantu bezanu izakhamizi zisifaka ukuthi ubulewe ngabantu bezanu zimshayela nje amabele ukuthi amabele ngawezanu naye icela ukuthi abhaliswe washaywa umuntu wenkosi waze wafa uyakuphika lokhu wemba phansi umele izanu ude ngeke kwenzeke lokhu izanu bengayifaki phakathi asibantu bezanu ababulele lo muntu unjani kodwa ubaba lo emdala engaka yena kuwumntana kube ezokuzwa njani hhayi mani khula baba malakhe inkomo khula baba ipholisa nalo liyambulala umuntu makuyisigelekecele ezizenze izigebengu lezi zenzeleyo nto leyo ababoshwe ungavikeli ukuthi ngoba ngabantu bezanu ungakuqali nje umdala ungaka
Yebo, Dube Studio 7 silimamele. Hayi khona le ndoda ezanu PF yayivikela nje, hayi inkulumo iqonde nje bhanga. Hayi, yazi angake izanu ibe strict kangayigarment yeZimbabwe kutoyitoyi lezo bakhona e-3150 okwedlula izidingo zabantu from health. Umntwana esiya kuphepha clinic or umama ekupregnant azayothola umntwana everything is down e-the-ashes kuthi bastrikthi ngabantu abaphila abaziphandela abazibonelayo abadampa amabhoda benze yonke into ngoba silana nje sebesibastrikthi kangaka bakuphi abantu bengena ezweni ungekho emthethweni bephuma ezweni ungekho emthethweni bakuphi these people that are clever but no let them get life outside baphile egcine siyabatrikisa lapha ekhaya like igovernment ezimbabwe ipha abantu umthetho wokubana bangabhadala ama-rent I don't remember mna khona izinto kodwa igovernment izipha abantu free ezima sazi njalo ethi zenzeke angazi noma lami sengiphume ngaphandle kwezo kodwa ngiyayo ezimbabwe like ngiyikani ngiyabonga kipsa ngokwelula kunoduma kondlovu hhayi angizwisisi mina ukhuluma kanye ndoda ukuvikela ibandla ngempela mpela ibandla linganyakazi bazosuka balale phema bengaboni into yitwele aba abantu babehola bafake emaphaketini abo basebenze nje ukuthi izwile bathumele amakansila amakansila ala mali agitshezwa ngumphakathi emakhaya ukuthi kufanele emhlanganweni amabhasi avuka la ithi akunanto kagavernment hhayi
kuhle enkundleni kuhle enkundleni bazali asiyekeleni okurobhana la ngokukhuluma ngoba wena sakhwisa isikhwama sigcwele kungaphi laphi izano PF enika khona abantu kudla akula kudla okuphiwa abantu okudla okuzaphiwa abantu kuphiwa ama 2 kg erayisi engalala lutho kukhethwa futhi kuthiwa kuphiwa abantu bezano PF hayi bazali asiyekeleni ukwenza njalo mina umntana weZimbabwe umntana wezano PF kodwa lokho sokungaphezulu kwamandla ethu yekelani ukuqamba amanga abantu besifa ngendlala yekelani ukuvala ngobungwa obajonga abantu abadala kudala ubungwa abosebenzi ulaka kalusebenzi livimbani livalani yenzani izinto zicace bazali liyayangisa liyasiyangisa shimu siyagcina sigezi izandla
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Esikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Ilunga ledale leCongress kubandla lama Republicans umnumzana Louis Gomet obesazakala ukuthi ukugqoka imask akuncedi ukuvikela igcikwane lecoronavirus uzithole esebanjwe yileli gcikwane izolo. Ugome ubemele ahambe lomongameli Donald Trump esigabeni seTexas kodwa ugcine engasayanga ngenxa yokubanjwa ligcikwane leli. Kodwa uthe ebuzwa wathi yena okumenze abe ligcikwane leli yimask ake wayigqoka. Lokhu kwenzakala inani labatholakala beligcikwane leli lokhu liqonga elizweni leMelika. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leSeattle esigabeni seWashington State unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Icorona eWashington State ilokhu isiya phambili bese kungani ibisihlehla ukuthi abantu abatholakala begula kumbe abayesibhedlela besebisiba balutshwana. Kodwa ngezinsuku lezi zedluleyo maybe ngathi okwamaviki amathathu oyinyanga kukhanya kwezinye indawo khona lapha eWashington State okufana nalezi ndawo lapho okulinywa khona okulungiswa khona izinyama indaba inamba sezikhwela sesiya abagulayo labatholakala belomkhuhlane. So ngaleyo ndlela thina silokhu sisezindlini especially King County lapho enhlala khona akungabi lo mehluko lokusaqalayo nje ukuba ku lockdown silokhu siku lockdown please nothing has changed. Ukuye ema ofisini umele utsho ukuthi wena uba seofisini ngalephilanga wenzela ukuthi sonke sibe le siqhubeke silokhu senza i-social distancing. So kulomkhuba ukuthi kumele ugqoke i-mask endaweni zonke lapho ongena khona lasezitolo. Labanye abathengisayo bezitolo sebephiwe imvumo yokwala ukuncedisa nxa ungelayo i-mask. Loba nje bekhona abanye abalokhu bephikisana lakho kodwa umthetho we ugqoka ama-mask usuphambili ngenxa yokuthi i-coronavirus kayikhanye ideda ayikhanye ifuna ukwedlula ilokhu ihamba iphenduka.
Siyabona ukubana zikhona ezinye iziphathamandla zikahulumende welemelika ezilokhu zingani ziyasekelana lo Trump ekutheni igcikwane le-coronavirus alithelelwana kalula. Siyabona ukhona omunye oseyitholile i-coronavirus obesala ugqoka i-mask. Ungathini wena ngalokho ikakhulu sikhangela ukubana umkhuhlane lo odokotela bayakwazi ukuthi abantu benzeni kodwa belokhu bekhona abalenkani?
Umkhuhlane we-coronavirus we-America unzima kakhulu ngenxa ukuthi esikhathini sokuthi siwukhangele njengomkhuhlane othola wonke umuntu ongakhethiyo whether unothile umbuyanga umbu ngumrepublican umbu ngumdemocrat. But umkhokheli welizwe sekhethe ukuthi umkhuhlane yena usezawuhlanganisa le politics. Yikho nje bona labo abantu abamsekelayo abeparty yakhe labo betshona besithi umkhuhlane kawukho. Kuba lusizi nxa umuntu obesitsho njalo ukuthi umkhuhlane kawukho la esegula. Singeza ke sitsho ukuthi hayi umuntu khawulile kodwa kuyisifundo esibuhlungu kakhulu. And njalo futhi ukuthi nxa sokunjalo abantu bayathi khona umkhokheli upresident nguyothe Mina mbona ngani unye yuzehlulekela ngoba nxa ngigula yime ngigulayo nxa ngihamba siya phandle ngithi akula mkhuhlane yime mbuya lawe emulini ya. So omunye lomunye kumele azisebenzele ikhanda lakhe alandele ama scientists abuchoyo abawufundele lo mkhuhlane ngenxa ukuthi Trump kayisuyo ohlola ngezemkhuhlane kasuye dokotela yena yakhe advice ngeye politics lezi izinto azaziyo ezomkhuhlane kazazi kulusizi kakhulu ukuthi abantu bazithola sebegula ngenxa ukuthi bafuna ulandela bani uTrump silusizi ngakhona lokho nje ukuthi nxa usugula usuwedwa.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalani seZimbabwe esihlala edolobheni leSeattle esigabeni seWashington State.
Kostana Band featuring Jays Maravin besigcibela uhlelo lwethulwa namhlanje.
Sifundisane singabantwana. Ishanje ihamba kiyo uqinile. Mina ngiyakholwa bithe moye.
Asiyagqibi uhlelo lwa namhlanje othi sikhangele
Inhloko zendaba. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 ovela esigabeni seManicaland izolo. Idale elimqoka lebandla leZANU-PF lihlaziya udaba lokuthi umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uyasekela na umbhikijo okhangelelwe ukwenziwa elizweni kusasa. Lokhu bethunjwa abantu abacathengelwa ukuthi baqoqa umbhikijo wakusasa, abanye babo abaziwa ukuthi basiwe ngapi. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.